Night.
Lingali chona njani mthwakazo omuhle zulukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Kambe uZulu uzalalela na inkuthazo kamkhokheli wecelele MDC umnumzana Morgan Tswangirai eyokuthi uZulu angene esitaladeni atshengisele esola umbuso okhona.
Yena wathi bathe bazangibulala wabaleka wayebhotwana wabuya ngemva kwamaviki amabili amandla sephethwe ngabantu abangathi bekile.
Abasola ukufakwa kwama-prepaid meters bathi bazakusa lolu daba emthethwandaba we-Supreme.
Yeyinjongo yethu bekuyukuthi sesivange umsindo okuthiwa yi-political noise. Angisho abantu laba bengumumo laba ngamapolitikeni bazazibhekisele. Injongo yethu ifezekile futhi kasikaqedi.
Kodwa umanisipala yena uthi kazi lutho ngohlelo lwama-prepaid meter lolu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inkuthazo yomkhokheli wecelele MDC umnumzana Morgan Tswangirai eyokuthi uZulu angene ezitaladeni etshengisela ithethwe ngendlela ezijiyeneyo nguZulu. UTswangirai wethulela inkuthazo ngolesine esedolobheni leChitungwiza lapho athe uZulu uhlala ekhala esithi umumo usumi manzonzo kodwa engenzi lutho esithi uTswangirai genzi lutho. Abaningi abakhulumele Studio 7 bathi kabasoze batshengisele ngoba uTswangirai efuna kutshengiselwe ngesikhathi sakhe kodwa lapho uZulu echiselwa impahla ebithengiswa emgwaqweni ubengakhulumi lutho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana othi mpela uTswangirai ufuna kutshengiselwe ngesikhathi esingayisiso.
Licebo elingasoze lisebenze elehlula kudala. Kudala umnumzana uTswangirai wakhuluma ngabo final push. Wasinikeza lamalanga ukuthi umgaba amalanga akhasasele kade kufika iKhisimusi le esephumile. Akusoze kwenzakala abantu beZimbabwe bachayiwe kakhulu balinyaziwe abanye babulewe. I-mass action ayisoze isize muntu la i-MPCT ayisoze isize nayo iTswangirai ayisoze imsize.
Okokuthi imbiko yakhe ke eyokuthi yona abantu kabafuni bona ukungena ezitaladeni kodwa bathi yena kayenzi lutho. Ungathini wena?
Amathuba okuthi uTswangirai asekelwe esengene ezidaladeni abantu beZimbabwe bamnikeza wangawasebenzisi. Ngo-2008 kwatshontshwa ivoti wabaleka wayeBotswana. Amavoti ahlala etshontshwa kulokuthi angene esitaladeni njengokuthi kubone kusenziwa ngabanye nxa ivoti itshontshiwe. Yena kazakakwenze. So kusithi kuthula abantu bebulewe indlala, abanye bexotshwa emsebenzini, bephelelwe ngamacebo esesithi akungene esitaladeni. Ngibona ingani ukutsho lokho ngesikhathi esingayisiso.
Lo ke ngumnumzana Dinizulu Macaphulana, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Izizalwane zakoBulawayo zingene ngobuningi izolo zitshengisela zisola uhlelo lokuthi kuzafakwa ama-prepaid meters. Lokhu kuqale ukwenzakala ngenyanga ephelileyo abantu bekhala ngokuthi ama-prepaid meters lawa azachiya belambile bengelamanzi njalo ama-prepaid meter besithi bona kaisilo lungelo loluntu. Sixoxe lomunye wabaqoqe ukutshengisela lokhu umnumzana Angliston Sibanda othi yena bazaqhubeka betshengisela njalo bazathatha lolu daba baluse emthethwandaba we-Supreme.
Ngikhona sizahambisana e-constitutional court, ngikhona sizahambisana ema-court, ngikhona sizakhuluma no-minister of local government ukuthi akhulume lama-councila akhe lawa koBulawayo ukuthi abantu basi-prepaid meter kabayifuni. So njengo-minister of local government ngithemba laye uza kubona ukuthi izakhamizi zingazithi into enjela ziyifuni. O-councila kumele balalele leyo into lokho ukuthi izakhamizi ngoba bakhethe ngabantu bafakwe ngabantu ukuthi bamele ama-interest abantu hathi izisu zabo lezikhwama zabo.
Njengoba usijoyine ukubana kukhona sekuzenzakala, ungasichasisela ukuthi likhangele ukuthi kuyenzakala nini okunye ngemva kwakutshengisela lo?
Sisamelele ukuthi siqale siyehlangana labo i-council ngoba into esilwelayo ukuthi kabahlale phansi ku-school council meeting barivese isinqumo abasenza ngo-December 2013 kube black and white ngoba abahamba bekhuluma emhlanganweni yezakhamizi besitha kulanto enjalo ezenzakala but isizini ikhona yabhalwa so-ke ngabe ngasolongeze bengarivesanga besani isinqumo sizaqhubeka sisile okwakhathi khona sezamele ukuzi-reaction ukuthi baresponda besithini ngabe ngathinti isinqumo hhayi siyafikisana lemthethandaba edala lomthethandaba elikhulu i-constitutional court.
Lo-ke ngumnumzana Angliston, omunye wabaqoqe ukutshengisela okwenziwe kobulawayo izolo. Kunjalo nje sixoxe lo councilor omela imizi egoqela iBarber Fields ngobo yenja leThorn Grove unkosikazi Sheila Musonda othi yena akulahlelo lwama-prepaid meters kobulawayo laba abatshengiselayo bachitha isikhathi sabo nje.
Hayi iqiniso lisesibili thina ekhansilini yakobulawayo i-prepaid meters ayasiyazi asiyazi lokuthi izelele ngaphi lokuthi obe-adresa abantu ngakho ukuthethe ngaphi ayasikwazi.
Yesike sayizwabo nalaba kade betshengisela besithi kwavunyelwana ngo-2013 ukuthi kuyaqala lokuthiwa khona kule ndlu zehlalani kuhle zegarikayi lapho kuyaqalela khona bese kusiya edolobheni lonke.
Iqiniso lihle akulanto enjalo lapha kobulawayo akulama-prepaid meters. Igarikayi yazicelela ngenxa yokuthi yona yodwa ibizele ingalamali ngamalokithi lana amathawini kati ama-developers lana abazakhelayo. Thina ekhansilini hhayi akukho akulanto enjalo vele kobulawayo akula. Aluba kobulawayo akhona ama-prepaid meters abathina ama-councillors sesabiza izakhamuzi sabathela ukuthi kulento enjengalezo. So hhayi kobulawayo akula ama-prepaid meters.
Lo-ke ngunkosikazi Sheila Musonda, ukhansila umela imizi egoqela iBarber Fields ngubo yenjalo Thorn Grove ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Babeqinisile abadala uma babethi isala kutshelwa sibona ngomopho. La ngamazwi asethiwo ngumuzi wethu Mkhwananzi owala ukulalela amazwi kanina wabaleka isikolo eZimbabwe ezodinga amadlelo aluhlaza eGoli kodwa uthi impilo isimphike okokuthi usephila ngokuthengisa izibi. Okunenga sikuzweni kuBenedict Nhlapho.
Lo ngumuzi wethu Mkhwananzi efukuza emabhimu edinga izibi zokuthengisa. Umuzi oleminyaka engamachumi amabili lasikhombisa uthi kwaba yimpi enkulu lonina ngesikhathi ebaleka esikolo ayefunda kiso uGrade 7 eKezi eZimbabwe ngo-2000 elandela abaningi ukuzozamela impilo kwele-South Africa. Lobanje wafika waba lenhlanhla wayahlala kwaZulu wathola incwadi zokuhlala kuleli ngokusemthethweni uthi kuye impilo kayizange ibe mnandi. Wazama ukuba ngumantshingelani kwamehlula wabuye wavuba udaka kwabakhayo lakho kwamphika. Yikho-ke lapho aze khona eJohannesburg ngo-2011 waseqala umsebenzi wokudobha izibi ezijeneyo ezifunwa yilabo abaziphekayo ukuze kulungiswe okunye okutsha phecelezi okwaziwa ngokuthi yi-recycling. Uthi loba njengawuthanda umsebenzi wakhe uvuka ngovivi mihla yonke ukwenzela ukuthi athole omabhimu bengakazithathi izibi.
Kumele ngifike la to 7 or ngo-7 ngoba sometimes like ama-Sundays pick it up ifika early yabona. Usathi uyasebenza uma kuyi-Sunday imane ifike thathe yonke into ungakhoni ukusebenza yabona.
Uthi lo mnuko wamabhimu sezengasawunaki njengoba kuzafanele afake izandla lekhanda ukuze athole imfucuza yokuthengisa.
Ibhodlela, ibhoksi, iphethi, iplastiki ngoba zonke ngizifika endlini ngizihlukanise la sihlala khona ngendlela esihlukene so ngisifake emasakeni ahlukene yabo.
Ngemva kwalokho sekuzafuze afake lezi zinto kungolovana azakhela yona ngezenge lamavili amane aphanyekwe ibhokisi phezulu. qede lapho ayidonse muva yena ehamba phambili eselubhekise lapho athengisa khona lezi zibi. Uthi lapho kufika kube zindaba ezimnandi.
Then from lapho ke masingise scrap maybe ngiyakhona ukwenza boma 700 rand 600 that depend ukuthi amakilo am the time mangakanani yabona.
Umuzi uthi lobanje phila ngezibi laye ulazo indingeko kanti ke khona lekwaZulu afikela khona wachiya esezele abantwana ababili.
Uhafwayo kumele ngithenge ukudla nami kumuntu kumele ngiqoke nami kumuntu so ndingizele ngapha yabona. And noma abantwana akasebenzi so ngiyathumela enye.
Uthi ngokumdokozisa ngomsebenzi wakhe lo ikuthi akekho omtshela okokwenza.
So i-recycling it's better cause anginamuntu ongimele yabo ongithethisayo le ngitshela ukuthi hey ufika late ufika yabo so la ngisiphethe yabona leyo.
Kodwa ke uthi bakhona abanye abathi bembona engcolile efukuza emabhimu bese becabanga ukuthi akaphelelanga.
Abanye bakubuka njengomuntu ozama impilo owenza into e-right kunokuthi uhluphane nabantu yabo. Abanye bakubheka as if manje age yazi wenza abantu abamnyama as if hlalo kwabantu ababukelwa phansi yabona. Ngangeke mfethu sonke sibe ama-journalists.
Njengaye wonke umuntu, umuzi laye uthi ulamaphupho amakhulu ngempilo yakhe yakusasa.
Ngifisa nje ukuthi ngingene ngalapha embuthweni wamaphoyisa. Uma ngifaila ngalapho ke mfethu, ayi. Sengabona ukuthi ngifundelani at least mangizokukhona ukuthi ngibe under government because la South Africa ngathi mu under government into zakho ziba right.
Kodwa ke uthi lawo maphupho engakacwaliseki uzabe echova ingolovana lezibi zakhe kuze kulunge. Minister of Seven Johannesburg le South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Siyabonga ke Benedict Nhlapo. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zika Sithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sihlaziya umsebenzi okhangelelwe ukwenziwa yiGender Commission esanda ukufungiswa ukuqalisa umsebenzi. Sixoxa lo nkosazana Dorcas Sibanda omela iBulawayo Central edalele eParliamente njalo elwela amalungelo abesifazana. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ungasichazisela ukuthi iGender Commission leyi ivele kuyini njalo kuyini okukhangelelwe ukuthi kwenze?
IGender Commission leyi ngabantu esavele sabakhuluma kusithula sibhala isijekelo sombuso. So thina njengabantwana beZimbabwe sikhangelele ukuthi basebenze besebenzisa isijekelo sombuso njengeBhayibheli. Libe yiBhayibheli la. Elingise into zonke ezakhulunywa kusisekelo sombuso. Okunye esikukhangelela kakhulu ukuthi kumele besebenze bekhululekile, bengakhethi. Bengabandlulula abantu, bengabandlulula izwi lamabandla. Ngiyakhangela kakhulu ukuthi mina njengomama, nxa sizele siyikhangela iGender Commission, sama-expectations ethu mina. Sizabe sivele sikhuluma ukuthi sifuna i-50-50 representation. So kumele basikhangelele ukuthi nxa sikhuluma nge-parliament ukuthi sifuna i-50-50 representation, ikhona yini yenziwe yini ukuthi sithi half-half. Lokhona sake sabe ukuthi ngesilungu i-zebra system. Ukuthi singathi sibale limnyama lapho elimhlophe lapho lingekho. Njalo amaningi ama-companies abe chalimane ngubaba ibhodi yonke ephose yabe kungobaba umama kumbeke ni-1 or 2 mina ndiyabona ukuthi bemake sure ukuthi omama nabobaba kulinganisiwe yini. Thina ngathi njengamalungu e-budget and finance committee ngapha e-parliament sabe sikhangele ukuthi i-gender budgeting ikhekelele zenxa liqunywa omama bayathola yini imfanelo zabo nabobaba bayathola yini okufaneleyo ingakhulu kungakhayela lase ezibhedlela ngisanda ukuthi kuma-tenets lakathi konti belokhu betshona nxa ngapha bebeletha omama bayafa ngoba babe beseya ukuthi izinto zonyaqhathekileyo ukuthi babe nazo emakliniki kazikho
ngenxa yokuthi belikhekhe lelizwe liqunywa kwesi sikhathi i-Europe yalingalamali ekwanileyo. Kufuna ukuthi emakhemesi akunamanzi, akunakudla okukwanileyo, akunamaphilisi akwanileyo, akunazinto zonke ezisetshenziswa ngabomama nxa bebeletha. Ungakhangela nemikhuhlane ekhona evamileyo kulezi nsuku lapho ukhensi sihluphile. Ngokunye sabethu kukhangelwa khona ukuthi i-Gender Commission iyakhangela ukuthi omama iyabajikela. Samela labo baba labo balokwabo labo kuyabe lifuna imali ezifakwe eceleni ezibona ngemisebenzi ekhangelane labo baba. Kodwa i-Gender Commission kayimeke sure ukuthi iyabhalansi i-equation khonapho.
Omama ke labo abangasebenziyo, singathi labasemaphandleni, labangaphingaphi, kuyini futhi abangakukhangelela ukuthi i-commission le ibancede ngakho?
I-commission leyo ingakhela kakhulu abasemaphandleni, omama basemaphandleni. Ukuze bathola manje ukuthi baphekela bemuli, bethola manje ukuthi benathe, bayahamba ama-kilometers nama-kilometers. Umlandu wabo njalo abe-Gender Commission ukumake sure ukuthi lapho kunomuntu khona kakube namanzi. Sincedisana nohulumende, omama emakhaya bayathola nzima, akunankuni, akunamagesi, akulani. Umsebenzi kahulumende njalo ukuthi ngimake sure ukuthi le-rural electrification lena esake sakhuluma layo iyasebenza. Ihanjisiwe ebantwini, namagesi ahanjiswe ebantwini, ngoba njalo phela sithi inkuni kasifuni izihlahla ziphonge ukuqunywa. So umsebenzi kahulumende ikhomishini njalo okukhangeleyo khona ukuthi lapha khona khona umama emaphandleni kukhampodede umama uhlezi ngendlela yani emjabulisayo yena lapha azizwa khona ngendlela esabhala ngayo isisekelo ukuthi yena uyathaba uhephi into yonke ayifunayo ikhona. Nakhayela ema-colleges la kumele njalo beyingene bemekhathi ukuthi umntwana oyinkazana naye enjani uphathekile mihle uyathola into yonke ayifunayo ama-sanitary where akhona abantwana bamankazana bonke bayathola inzuzo bayathola izinto zonke abazifunayo ezikolo khonapho umsebenzi we-commission le.
Umbuzo wami ogcina, kambe sizawubona yini umahluko kumbe kuzaba le izinye ingxaki ezizabangela ukuthi lokhu kungafezeki?
Umahluko kumele ube khona. Nxa ungase abangakhona kusho ukuthi bayesileka. Sikhulumile ku-constitution esathi thina lokuthi iministri yangenela vele kasifuni ukuthi angenela umntwana ozimbabwe wakhulume ngale sikeleso sombuso. Lokuthi kuthiwa i-executive yangenela kumbe ama-members of parliament ayangenela ekusebenzeni kwalabo bantu vele kasikufuni, kwakumelanga kube njalo. Pho nxa sokunjalo kusho ukuthi sebeyesilekile. Sokumele futhi kunjalo kudingwa abanye abantu abazafanisa ukuthi basebenze ngendlela ezi-transparent, basebenze be-independent, bezicabangela bona njengabantu abadala ukuthi lokhu sifuna kuphathe kanje, lokhu kuphathe kanje, lokhu kuphathe kanje njengabantu abadala.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lomela iBulawayo Central edalela ePhalamende uNkosazana Dorcas Sibanda obesihlaziya layo udaba lwe-Gender Commission. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana. Lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, sibongile, ube lelanga elihle. Siyaligqiba ke lapha uhlelo lwathu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ebesilazo lamhlanje. Kambe uZulu uzalalela na inkuthazo kamkhokheli wecelele MDC uMnumzana Morgan Tswangirai yokuthi angene ezitaladeni etshengisela. Abasola ukufakwa kwama-prepaid meter bathi baza kusalolu daba emthethwandaba we-Supreme. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa ke lingakhohlwa lanxa lingasilalelanga lamhlanje lingasizwa ebulenjini ku-studio7@voanews.com. Igama lami nguChris Gande Lilaka.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.